sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-16 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umndeni lebandla le-CCC bathi lanxa isidumbu esitholakale ngesonto eHarare sesivezwe njengesikamfundisi Thafumane Masaya, bazalinda impumela yohlelo lwe-DNA ukuze bamngcwabe.
Ngibona sokuqakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazayaliyo ukuthi kube lokukhulumisana.
Umanyano wezinkolo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi uhlangene ngolwesithathu ntambama ngenjongo yokudinga isisombululo kudaba lwengxabangxoza ekhona kwezombusazwe elizweni.
UNkulunkulu ngowabantu bonke, kaso wabantu abalisaba. Laba abazifenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kula nto engabheliyo. Labo bazakuswa ngabanye abantu.
Ukudonselana amandla kuqhubekela phambili kubandla le-MRP, amanye amalunga esithi akwenziwe umhlangano wokukhetha inkokheli i-Congress.
So ngathi ngithi hayi siyabonga kakhulu, kodwa umqondisi angadeleli isizwe, isizwe siyamthanda kabuye ku-Congress eqedelani nabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umndeni lebandla le-CCC bathi lanxa isidumbu esitholakale ngesonto eHarare sesivezwe njengesikamfundisi Thafumane Masaya, bazalinda impumela yohlelo lwe-DNA ukuze bamngcwabe. Imuli ithi ithathe leli nyathelo kulandela imbiko yabebandla le-ZANU-PF eyokuthi ibandla le-CCC lilomkhuba ukuthatha izidumbu zabantu bazisebenzise ukuthi babulawa ngabe-ZANU-PF. Imuli ithi njalo ifuna kwazakale ukuthi uMasaya wafa njani ngehlelo lwe-postmortem. Isidumbu sakhe sibikwa silamanxeba okuganyulwa ngebhemba. Intatheli zindaba e-Studio 7, uMlondolozi Ndlovu ubesembuthanweni wemfakamuyi eHarare wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuhlatshelwa abanye bekhala esiliweni sikaMasaya, abantu bebuthene emzini wakhe eMavuku eHarare. Isikhulumeli semmuli uMnumzana Edward Masaya utshele intatheli zindaba ukuba kukhona okunukafantungwana kundlela umfowabo abhubha ngayo, esithi ingcitshi ezizimeleyo kuzamele zikukhangelisise.
Postmortem ayisayithina uthi kunezulu athi zithabe isibonile wakasiyangasiyana phambi kwakhe i-postmortem saka futhisi wayefuzinemsiwane kamangwane sezithiningwaye kakhona sonesona kamangwane.
I-postmortem kayisoze yenziwe namhlanje, kukhona esifuna ukhanyelwe ngabazimeleyo. Konke lokhu kuza kwenziwa kusasa.
UMasaya uthi indlela umfowabo abhubha ngayo iveza ukuba ibandla le-ZANU-PF lingabe lilakho elakwenzayo, esithi bazozama ukudinga usizo kungcitshi ezizimeleyo ngalokho okwenzakalayo. Imizamo ye-Studio 7 yokuthapha umbono wamapholisa ibe liphutha, njengoba isikhulumeli sawo u-Assistant Commissioner Paul Nyati ethe okwamanje usabambekile emhlanganweni, esithi uzaphendula imibuzo engaqeda. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF uMnumzana Farai Marapila uthi njengebandla bayethemba umsebenzi wabodokotela bakahulumende.
As ZANU-PF, we are not very much concerned in the halabaloo that especially the opposition party is trying to raise of an unfortunate incident. We are mainly concerned with the bereaving family. We are mainly concerned with ensuring that whoever perpetrated this crime shall face the strong arms of justice.
Njenge ZANU PF asila ndabala lokhu okuthiwe libandla eliphikisayo ngesikhathi semfa. Sifuna ukuba imuli ekhalayo ithelo iduduzeke. Sifuna ukuthi lo owayenza leli cala agwetshwe ngumthetho.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Chimisani Ntunga kwa uthi ukusobala ukuba kumele kube lokukhulumisana phakathi kwezanu-PF le-CCC ukuqeda ukufuthelana okukhona elizweni ngemva kokubhubha kukaMasaya.
Ngibona sokuqakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana. Singamelelo sada singamelelo zibanibani kodwa ukukhulumisana singamaZimbabweans umna opresident Mnangagwa lo president Chamisa kube lokuxoxisana mbona kungaba lendlela enye.
Imuli kaMasaya ithi izamelela impumela yengcitshi zikahulumende ibe isisazisa ukuba amalungiselelo womngcwabo azakuba khona nini njalo kuzahanjiswa njani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kunjalo nje umanyana wezinkonzo owesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi uhlangene izolo ntambama ucubungula ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe lapho ibandla le-CCC elithi amalunga alo ayathunjwa ngabalobudlelwano lebandla leZANU-PF. Kodwa lona ibandla elibusayo leZANU-PF liyakuphika lokhu. Isikhulumeli seChristian Alliance umfundisi Ray Motsi utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basazama ukuhlalisa phansi abalwisanayo ukuthi bakhumisane umlotha okubalisa labaxabanayo phakathi kwalo ibandla le-CCC kodwa kulabanye abakwenqabelayo lokhu.
Abantu abembusazwe ikakhulukazi abantu bona laba e-CCC kuyanika vele i-confusion ingxabangxoza isiyaluyalo ngoba nxa abantu besiya kukhetho bekhetha abantu babo bona ngokwabo abantu be-CCC sebebiza futhi abantu ukuthi bangayi kuparlament kumbe bangayi kumakansela lapho bafike bavotele khona ukuthi bangene bangasitshelanga thina esibavotileyo ukuthi bahambe bephinda sebesithi iZANU-PF yiyo ebangela iproblem asikuzwisisi vele thina labantu makaza vele abakuzwisisi. Siyakwazi ukuthi khona ye kulokuxabana lengxabano phakathi kwabantu be-CCC labantu be-ZANU-PF ukuhlukuluzwa kwabo ayisonto yokuqala vele kunjalo. Iproblem nje ukuthi khona abantu bembusazi bangani bafuna ukuthi sonkeni sibe ngumuntu wathi abantu bathiyeni uNkulunkulu wasidala sinjalo.
Ngezinye indlela lithi ibandla le-CCC kufanele lizinuke amakhwapha.
Exactly bangabe bele problem kodwa ake ngikutshele lo kathesi sisithi thina abantu be-CCC bathole inani labantu abangena kuparlament eliphezulu ukwedlula okukade kwenzakala sebenxusa abantu ukuthi bangangeni kuparlament. So kusiza bani khonoku iZANU-PF yokwenza khonoku
lale kumakomithi lixoxisana ngalokhu kungakayenziwa ukhetho alisoze liqhubeke yini ngemhlangano le kumbe ukuzama ukuhlanganisa amabandla ezombusazwe.
Siyazama lakathesi ukuthi sibahlangane abanye bangikhona abafuni lakathesi ukuthi bakhulumisane abanye bangikhona bona laba abethiwa ukuthi ngiperegcine abafuni ukuthi kukhulunyiswane abanye bayafuna. Angingeke ngakutshela ukuthi ngabobani kodwa ngiyakutshela kade ngile ubufakazi obugcweleyo ngako abaphakathi kwalolu dubo esikhuluma ngalo lokubiza abantu abakhethiweyo bathi bona bafuna ukukhuluma abanye abangani balamandla okuthi khona balungisa abanye bangikhona bafuni ukukhuluma ngako. Even ngekhaya nxa ulomkabo nxa likhulumisana liyakwanisa ukulungisa yonke into kodwa nxa lingakhulumisani liyayilungisa ngiyilungisa njani into yangkhona ubuntu baya ngapha kumele sibone umuntu ubuntu ebantwini ukuthi siphathane njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkuluNkulu sihloniphe impilo yomuntu ungahamba uyobulala umuntu ngenxa yephathe ephelayo ephathe yaqaliswa yasungulwa ngomunye umuntu why ngenxa yaphathana njengeizinyamazana indaba zokhetho eZimbabwe kazilethe ukuthula zileta ingxabano zileta isiyaluya zileta ukuchiteka kwegazi asisakufuni vele ngoba akusizilu
ikusasa uyibona injani kuzaba lesisombululo yini kube lokuthula eZimbabwe
uNkulunkulu ngowabantu bonke kaso wabantu abalisaba alaba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kulanto engapheliyo labo bazabuswa ngabanye abantu sokumbe ubunyama kabuso kwehlule ukukhanya ekupheleni uNkulunkulu uzayenza santana ubukhosi lezikhundla zibekwa nguNkulunkulu uzasusa abantu nxa efuna ngokufuna kwakhe ngokhetho ngoba uyazenzela phela akufuna thina siyayize ngabe sihlulekile kodwa uNkulunkulu usehlaleni sakhe sobukhosi kuzaphela lokho.
Alo ke ngumfundisi Ray Motsi isikhulumeli somanyano weChristian Alliance obixoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ukudonselana amandla uchubekela phambili kubandla le-MRP amanye amalunga esithi akwenziwe umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress. Elinye ixuku lamalunga aleli bandla elikhokhelwa ngabomnumzana Mbonisi Gumbo, Mudenda Chilumbo, Thembisani Mfulongashi Mpofu bathi umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo sebamxotsha. Kodwa yena umoyo lenye inkokheli bathi yibo abaxotsha abathathu laba kunye labanye. Sixoxe lo mnumzana Chilumbo.
Into engifuna ukuthi ngiyikhulume namhla is what we call to set records straight. Mina angina problem lokuxotshwa but into yokuqala ukuthi ama-journalist bona laba be-Studio 7 nabanye bayakwazi ukuthi okwayenzakala mhla ka-25 September sideclare ukuthi i-NEC ekhokhelwa nguMqondisi Moyo ayisasebenzi. That's how umthetho we-law of precedence osebenza ngabo. So we dismissed with the contempt itself ukusebenza kukababa uMqondisi Moyo ubhuti wami. Bhuti wami bhuti engimthandayo kakhulu. Kodwa into ekhona ngeyokuthi yi-reacted esithi ye uzaxotsha umdenda lo Mfulongayo. Ongu abantu abachuzwe ngabantu ukuthi bekhokhele indlela eyiyo esemthethweni e-constitution ukuthi siye ku-Congress. So hayi siyamamukela ngencwadi sakhe but into eningayenza to benefit abantu bemathebeleni ndikuthi nimbuze ukuthi lokho abhala khonokuyana ukuthi umdenda lo Mfulongayo ngathi labanye bantu obaxotsha yikuyini akuvunayo akulanto ayivunayo. Is struggling, is doing everything at his own disposal. Nepotism, acrimony, bureaucracy ukuthi ezame ukuthi ezimisemise but abantu bayala bathi bafuna iCongress bafuna into ezile-transparency. UMqondisi uhambe for more than 9 years waxotsha uvice president ngo-2018-19 kala vice president kala treasurer is the treasurer is the vice president and president. So abantu bathi no, we can't groom ama dictators within our formation. So ikhesi kumeleyo thina siyamcela ngothando ukuthi ahloniphe abantu bamathebeleni angasebenzisi ibizo lokuthi Mthwakazi Republic Party ebiza ibizo lesilo ibizo labadala ibizo lenkosi yethu uMzilikazi eyangenelwa ngubaba uLobhengula inkosi yanyitshabalalayo yanyamalala through izimpi elizaziyo elibiza ukuthi Mthwakazi sizolidefenda ngezonke indlela.
Manje lithi kwenziweni, lizahlalisana phansi yini likhumisane umlotha kumbe vele sokuzaba lamaqembu amabili ebandla leMthwakazi Republic Party?
Into ekhona ngeyokuthi ubaba uMqondisi asosita semathebeleleni ndingumunye wethu kodwa into esiyalayo ibungilimbanda nxa ungumunye wethu asifuni sifuna ukuthi abantu bekhululeke ngokuphangisa. I direction esizayithatha izaphuma ku Congress. Congress ikhona next year after abantu ababotshwa abasethe sebephumile. Then we are going to have a collective decision. So siyenze i-decision isikhumu abanye besesege. Sifuna ukuthi bephume first, bangaphuma then we go sisayenza ama-decisions wonke esila. So okwakathesi ngithi hayi siyabonga kakhulu kodwa umqondisi angadeleli isizwe, isizwe siyamthanda kabuye ku-Congress eqedelane nabantu. Angayezwa lokhu okucatshacatshe cathamanga lokhu awusoze kumsize ngoba abantu bazampoint and abantu iqiniso bayalazi. He must respect the little legacy that he is now left with. Otherwise, if he is prepared to deplete it and completely destroy it, abantu bazadestroy ngoba kusela into engani isele kuye. Sicela ehloniphe isizwe obungilimbana abasoze kumsize. Kabuye ku-Congress eyo-elekthwa ngabantu. Engaelekthwa ngabantu eyamukele yidemokrasi yankhona. Ubusela buyatholakala kodwa buya ebantwini. Abantwini abantu basakufuna idingi yakufuna, inkhaya yakufuna, iplan tree yakufuna, tholoji yakufuna, baby bridge yakufuna kodwa ubungilimbani minors. Kuyobuchiya ngale eyobuchiya ezanini.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo omunye okuthiwa waxotshwa kubandla le MRP. Sithinte umoyo ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba. Wathi kasoze akhulume ngalo ngoba bona sebebhekane lenhlelo zebandla hathi okokudonselana amandla athi sebaphutsha kukho. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi izisebenzi zikahulumende seziqalile ukuthola iholo lebonus kuyona le iviki. Abaqale ukuthola ibonasi ezabuya ngeziqephu ezimbili ngolwesibili ngamasotsha lamapholisa. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com liludaba lokuthi kule nyathi ezilithumi lasithupha ezitholakale zifile ematetsi phakathi kwedolobho leVictoria Falls leWange. Akwazakali ukuthi nyathi lezi zibulewe yini. Omakathesi sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sawubonani balaleli, ongela abasakazi siyabingelela. Niyabanga phela abantu abasebeqeda abantu. Kade kudala kwakuthe bashone kule ngozi, waye bengavulali abantu bona abasebenzi banantu abaqeda abantwana abantu. Hhayi kunzima ukuthela abantwana, kunzima. Hhayi abantu abalapha abantu bafike bona abaqeda abantu. Abalashwe sibizwa ukuthi sebayisapha ingozi abantu beshone. Isebenzi abantu labo bulala abantwana bafe. Yikho nje kungihluphayo kimina, ake lisebenzele abantu labo bulala abantwana bafe.
Saribonani, sakazi omuhle we-Studio 7. Lami ngithanda ukubonga nxa kungaba izozwakala ivoice yami kumsakazi we-Studio 7. Mina okwami ukukhuluma inkinga le iyenzwa siyibona yenzwa yiZANU-PF. Co-United Nations sathi sizani, inkinga yeZimbabwe le amavoti anyeke akhiphe iZANU-PF. Sicela nje ezinye inkokhelo nje ezingakhona ukulamula lokuchuma umlilo oseZimbabwe lwana oyenziwa ngomnangagwa. Umnangagwa lo angazange indoswe lesadi ama-election yikho sebulala abantu manje. Lizwe seligqedile nje. Lo chiwe ngayo yena lo omfakayo wamngenisa uchiwe ngayo. Nangu la esemhluphekisa nje. Abantu beZimbabwe bayahlupheka yena. Uchiwe ngayo nguye bekukhuluma ekhiphe emgade. Uchiwe ngayo wethini manje. Nangu umuntu wakhe lo omfakayo emsebenzini wakhe.
Vuka Studio 7, vuka. Hayi indaba leyo yokuthi abantu banokamakhwapha. abesobala abantu bakitha kube kuliqiniso ngoba thina siyabona ngamehlo since 2007 abantu baqala ukungena ngobuningi kwezemhlanje hayi kwavela kwanuka ikhwaphashuwa kwanuka ikhwapha okungaqondakaliyo kakhulu ebantwini basempumalanga yibona abantu kakhulu ngathi sithi banusa banuka amakhwapha uthola umntwana omncane na 14 years ubhabhula umntwana kunuka ikhwapha uthola umfana omncane naye una 23 years ukunuka ikhwapha uthole bahamba baye 3-4 bagibela itrain kunuka amakhwapha konke lokhu mina abanye babaxosha phambi kwami emehlweni ami bayimisa itrain baxoshwa bakhishwa understand phakathi kwe-train yamiswa baxoshwa bakhishwa bathi bahamba bona uplan bahamba kanjani so kunuka ikhwapha ikhoshi lendlelana phela ongasaphefumuleke next abantu bavula amawindo na so kuliqiniso bantu bakithi ukuthi abantu bangapha bahleka balizwa ikhwapha hayi ukuthi bahleka thina bakamthwakazi thina bakakithi abakamthwakazi straight so kuyikho kuyinkinga kodwa abantu abanuka amakhwapha ngabasempumalanga abantu bakithi igoli sihlaselwe ngabantu basempumalanga ngekhwapha
Studio 7 mina ngiyazibuza Studio 7 ngathi umthetho usebenzela kanjani amapolisa ngawani amasoja ngawani ogadeliswa ogada thina sine abantu asitaphuwa ikhiphekayo hayi man umthetho wasezimbabwe hayi umthetho wasekhaya hayi siyacela please government ikuyenze ikitshintshe ma government ayikitshintshe ayikitshintshe abantu benzeni babulawa bathunjwa hayi ujobu sikhali usejele hayi 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 khulumeni man sukuma hayi kubulawa abafowethu kanje mathintithalo
mangibingelele ngibingelele basakazi abahle kustudio 7 ngibingelele nabalaleli ngumfana emfuleni lo ngiphuma eluhumbe egwamba eliphane kwesikamabhidi bengicela ukubuza ukuthi kambe uma ngabe abantu laba bebulawa yigcikisi why izanu ingababophi ingabophi lezi zidani zetrikisi ezingabe ezibulala abantu bazo then bese ziyangcolisa igama lezanu PF usuka kutheni uma bebayekeka aniboni na ukuthi izanu PF icatha ngomunye lapha sicele babopheke lezo zidani zetrikisi ezibulala abantu bazo then bese ziyaninda izanu PF ngobende inyama ingayilami sicela usizo khona lapha basenzele ifeva nje abantu bezanu PF bazigele
Studio 7 sakubonani balaleli kanye labasakazi siyayangeka simashwabi ngombuso kamnangakwa mbuso lokhu sabulala abantu since 1980 sekubo 82-83-4 igugrandi yaqeda abantu ngiyezana kwaya njalo baya ngabo 2000 babulala abantu njalo ngokutshontsha abantu kanje lamanje stili basayenza umkhuba wabo wokubulala abantu kathi thina ezimbabwe sezizithule nini ukukhululeka siyothola nini ukukhululeka abantu be-3 bebulawa kanje akumelanga bona bekhankasi kumele ukukhankasa abantu bezana kuphela hayi umbuso kamnangagwa awusiqedile singabantu basezimbabwe ngibe lokudana njalo ukuthi kanti abangane bakhe kabamkhuzi ngani oramaphosa abamkhuzi ngani hayi into yenziwe yakho elakithi ayikho right bantu abantu bayaphela abantu bamelayo bevusa ikhanda akumelanga abantu beshola bamelayo bekhankasi amalungelo ethu aphi manje makunje umbuso ezano lo hayi awukho kahle usiqedile bakhe sicela nje amanye amazwe layike engenelele abantu abanje abo zambia khonale labeke bemsekelo uchamis bebemnike zona izikhali zokuthi la akwazi ukuzilwela abantu bakhe laba bethi bekhankasa labo bephethe okokuzivikela ngoba abantu bayaphela bakithi
Studio 7 ninjani nikhulenjana nathi siyavuka hayi siyezabe ukuthi izani zama ukucatha ngomunye siyakwazi ukuthi vele izani ilabo ukugebe ngobuningi izani vele iyacathisa abantu iyabuya ithumba abantu kwenyithele esiyebuliwe ibulawa yizani njengoba nje ngifundisesile nje izandla ngezezani asikuphumputhi lokhu siyakwazi ngoba sidlalele khona ezimbabwe sakhulela khona izakhamizi zakhona cela ukuthi uma ngabe ntikhona amanye amazwe umakhelwane abazamukuyo abangasincedisi esincedise ukuthi lindoda siyikhiphe ekuhlaleni sihlale phansi or kube lokuzenza kube nebhoda yamandebele ebehodwa amafoni naye bebodwa ngale mhlawumbe singathola ukuphepha singathola ukuthula kuphele nokuphefumula azi kubuhlungu ukuthi usendaweni akini uhlukunyize khona manje badliwe afosi ukuthi bethi bawinile bathaya umfana ngekezesikunikisayo uma uzuzi kuyakufuza ukuthi bekumiyamukele lokho bona bafuna ukuthi bekuyamukele ngalokho sithi hhayi umakhelwane nge-amerika la kayizama iplani ukuthi kathi sinenza njani ngapha isikhathi ukuthi isikhathi sithele ukuphila siphefumule kahle nathi sithi masitezi sikhululekile sathi sikhululekile siyalezwe nakini ngakhululekanga ayizinzima kwakuzima kwakwethu inzima kwakwethu asukumenini asukumenini sile nayo isathane ngalolo ntombi sihlaze nezintombi zeziyo sithi sithethe ubone ukuthi impilo injani
Studio 7 kubasakazi abahle kunye nabalaleli libhuka njani ngezindawo ngezindawo lapho elikhona hayi siyazizwa izindaba mpela manje sokuyacacwa I think lo ongabona obefaka ama-blinkers manje seyabona ukuthi usengezochaba nguyini njalo usebenzela kuphi nendawo sabezwa abantu bethu usengezochaba ngokulandela ipolitiki eyiyo eyamampela usengezochaba ngento ayenzayo iyona into ezokhulula amandebele kodwa namhlanje bona laba ababesitsho njalo kangisabezwa kodwa ngibona ngathi iqiniso sebelibonile and namehlo abo sevulekile cause usengezochaba ngokhala ngokuthi khona kunabantu basemashonini abayibona abakhethwa ukuthi bazophatha kobulawa bekhethwa yinkokheli namhlanje ufunani esishonini yini ubarikholelana abantu besishonini yini into ayilande yarara wathi khona khona uFelix Mafama galela sibantu ufunani kobulawa engowase Mandarin yena engumuntu maye engumuntu wakobulawa yena okwelungisa kobulawa ufunani Mandarin yini into aseyilanda le esiyakhona abantu uthi ukuthi phakathi kwabantu abayi 88 bonke labantu labo bebevele befakwe yinkokheli bengafunwa ngabantu namhlanje siyajika ukuthi khona khona kunabantu abanye abakhishwe ngeTwitter kumele kulungisiswe kubuyiselwe bahle bahle sengizwisisa ngazo izinto I think ke sokuba abantu baseZimbabwe abantu baseZimbabwe ukuthi bayakubona ke namhlanje ukuthi usengezochaba nguyini baseliyayibona ke imikhuba yezama namhlanje ukuthi zamphilisa libuye liyakubona ukuthi zamphilisa berani zamphilisa futhi ibusa ngochulo ngakanani ngogoda abantu ithumba abantu ibopha abantu kodwa abantu imali zama ukuthi bayincitshe amandla bayithathele amanye amasithi kube khona abantu abajika barecall abantu bazivisa ngokuthi bona bengaphansi kwegama le-TPC abantu bakithi ake livule kamehlo musana ukulandela isiva zenkukhu ezithathwa ngumoya ukuthi umoya noma ungabuye uyene liyalandela ubuye uyene I understand ukuthi abantu sebehluphe kakhulu abantu sebelandela noma yini kodwa kunyakela izinamehlo
Siyabonga abalaleli bethu kwezemelika umongameli Joe Biden izolo ube lomhlangano lomkhokheli weChina umnumzana Xi Jinping esigodlweni seWhite House ababili laba baxoxisane ngokuvuselela ubudlelwano obungasahambi kuhle Kolunye udaba intatheli zindaba eStudio 7 uTabo Kancube usethulela okubekwenzakala kwele Israel leHamas
Ibutho le-Israel lingene esibhedlela seShifa eGaza namuhla ekuseni lidinga amabutho eHamas eyafakwa yimelika kuluhlu lwama-terrorist. Ibutho leHamas lazise iziphathamandla zohlangothi lwezempilakahle ukuthi liza kuba lingena kulesi sibhedlela kusele imizuzwana ukuthi lingene. Ibutho le-Israel Defense Forces kumbiko walo lithe ukulandela imbiko yabacuphi Ibutho leli liqhuba uhlelo lokulisana leHamas kwezinye indawo zesibhedlela seShifa. Ibutho leli lithe lilamanye amalunga angamadokotela kanye lakhuluma ulimi lwe-Arabic afundela ukuqhuba inhlelo ezinje ngenhloso yokubona ukuthi abalimazi abantu kazana. Ibutho leli lengezelele lisithi selingenise ama-incubator abantwana ukudla kanye lemithi esibhedlela lesi. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle eGaza utshele intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuthi ibutho le-Israel lihlasele ingxenye engempumalanga yalesi sibhedlela. Kusikhathana sedlule iMelika evumelane le-Israel isithi iHamas ilwa icatsha ngezibhedlela. I-Israel ithi isigodlo seHamas siphansi kwesibhedlela seShifa. IHamas kanye labesibhedlela lesi bayakwala lokhu. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lwayeyintatheli zindaba edumileyo eZimbabwe njalo engusengusomabhizimusi eBhilitane umnumzana Beki Themba Mhlanga.
Ukuthi kule mthetho esiyephuliwe kumahlangathi onke amabili kukhona sibili siyakwazi ukuthi nxa kuleyempi abantu kuyafa abantu abangayisiwo kanjani abalwayo abangasiwo amabutho. Into ekhona ukuthi nxa usuza ubulala abantu ukwazi ukuthi ngabantu vela kanjani abangathwalanga mbhobho ngabantu abangathwalanga zikhali aso bantu elilwa labo yikho lapho kuba le ndaba khona
pho abantu bavikelwa njani ke lapho
kume kule mthetho khona lapha ikumele ihlonitshwe ngamazwi wonke omhlaba umthetho ngangisho kusilwa kuba le mthetho ezibini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyanandi
lo ube ngumnumzana Beki Themba Mhlanga oyintatheli zindaba edumileyo eZimbabwe njalo esengusomabhizimusi eBhilitane siphinde njalo saxoxa lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini leNational University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini
impilo yimathi impilo esedeze usihluku sabantu yebo ye ingcozombili zibe zizathu zazo zokuthi kungani kuliwa kayelalela abe Israyeli lawo bathi babacunula ukuthi iHamas yabasukela le Hamas lawo bathi hashi Israyeli yesithathela indawo yethu imhlabathi yethu yesenti yesithathela indawo yethu isijerusalem yesesiphazamisa indawo yethu yokukhonzela imoski yabo akho-ke kodwa esikunanzelela kakhulu kubana ukuchitheka kwempilo sokusenzakala sokukubi kakhulu akusahambisani lemithetho elawula izinto emhlabeni jini ngoba kule mithetho elawula izinto emhlabeni jini engavumeli ukuchitheka kwempilo ikakhulu yabantu abangaphathekanga empini abanjengabantwana umama esesikubona sokusenzakala empini le yinto esiletha ukukhathazeka kakhulu.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology.
Siyabonga Thabo Kancube esidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.